Wola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto ezingena ufakazi singazake sithi ubana lokho kulokokwenza ZANU-PF. Siyakwazi ukubana abantu bayakhuluma kodwa ngabe kuthiwa izinto ezenzakele inkulumo nje ikuphoselana amazwi phakathi kwamalunga ZANU-PF.
Ekuqhubekeni kokulwisana phakathi kwebandla leZANU-PF, umgcini sihlalo weMashonaland West usole abanye bakhe.
Obe ngumlobi odumileyo wengwalo zesiNdebele umnumzana Benedict Mandlovu kasekho njalo uzabekwa ngolwesithathu.
Akumanga kuhle eqenjini lenguqu eleHighlanders elihlamukelwe ngabalandeli balo ngesonto bavalela abadlali labaqeqeshi phakathi kwenkundla ekupheleni komdlalo weBhoso leZPC Kariba izolo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ekuqhubekeni kokulwisana phakathi kwebandla leZANU-PF umgcini sihlalo waleli bandla eMashonaland West umnumzana Themba Mliswa lamhla uchothoze umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo kanye lomunye wakhe okhokhela ugatsha lwezemvelo umnumzana Sevia Kasukwera esithi bayizitabani njalo bafuna ukudiliza ibandla. Ekhuluma lentathelo lezindaba lamuhla ekuseni umnumzana Mliswa ongumeli weHurungwe West edalela ePhalamende uqhubekele phambili wathi isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Shuwayo usetshenziswa umnumzana Kasukwere ukuzama ukukhupha umongameli Robert Mugabe esihlalweni emhlanganweni omkhulu waleli bandla weCongress oza kuba khona ngompalakazi. Umnumzana Mliswa uphinde wachothoza umnumzana Jonathan Moyo City waphosisa ngokuthi athi ungomunye weziphathamandla zaleli bandla ezilobudlelwano leziphathamandla zesigodlo seMelika isithi lokhu akusoqiniso ngoba wayekhulumisana lazo ngenhlelo zesigabeni sakhe kuphela engakhulumi ngebandla leZANU-PF. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Moyo ngalolu daba kodwa sithole umnumzana Kasukwere ecingweni yena uthe uphathekile njalo kala sikhathi sokuthi aphendule umnumzana Mliswa ngoba lolu kuludaba olungelahlonzi. Umongameli Mugabe wazakala ngokuchothoza isitabane uxwayise iziphathamandla zebandla lakhe ngayona le mpelaviki edluleyo ukuthi ozatholakala ememethekisa ukulwisana kuleli bandla uzajeziswa. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe nomnumzana Morris Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF.
Singakufanelisisa izinto esingathi zikhangelane nabantu ama-personal issues asizondaba ezikhangelane lebandla ngakho ngokubona kwami akusondudwe ebandleni kunjalo phele ebantwini ukuthi khona abantu kwi-society abanye balembono etshetshene phezu kwabanye ngakho-ke lokhu akunani lebandla.
Uyakhuluma lokuthi kuyathintana lebandla leZANU-PF lokhu?
Izinto ezingela ufakazi singazake sithi ukubana lokhu kulokokwenza ZANU-PF. Siyakwazi ukubana abantu bayakhuluma kodwa ngabe kuthiwa izinto ezenzakele inkulumo nje ikuphoselana amazwi phakathi kwamalunga ZANU-PF ongenani
le. Esikhathini esedluleyo wawungaphongubona nje iziphathamandla zebandla leZANU-PF zikhuluma emhlanganweni onjengama-press conference lawa zichothozana.
Akwakuvele kunjalo abantu bahlala bekhuluma ngithi ngakhangela idemokrasi ivele injalo ukuthi abantu kungabebandla lini akutho ukubana akusamelanga bakhulume bekhululekile imbono yabo phezu kwalokho ungabe bemcabanga kumbe abakwaziyo. Ngakho-ke lokhu kuvele kunjalo kutshengisela sobala ukubana le demokrasi eqinileyo ukuthi abantu bayakhuluma bekhululekile akutho akutshengisi engabe okusolekayo kuphathi. Ngakho-ke lokhu ngokubona kwamina demokrasi ukuthi abantu bayakhuluma bekhululekile.
Umongameli Mugabe simzwile ukuthi ukhulumile ngempelaviki ukuthi abazabangela ukuthi ibandla leli libe lokulwisana bazajeziswa kumbe bazakhuzwa.
Umongameli Mugabe uyalalelwa njengoba sibona ubufakazi wokuthi abantu abaningi sikhuluma kanje sebevele besithi uCongress elandelayo uyomkhokheli abazamkhetha ijabani amalunga ayeZANU-PF ngakho-ke bayamlalela sonke isikhathi. Ngakho-ke lokhu akwenzileyo wona kuyikutshengisa lapha exwayisa abantu ukubana-ke exwayisa abantu ukubana bengahle nje benze izinto ezingahamba ibandla.
Lo mnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla lezanu PF sixoxela eSeharare.